ngapha kobulawa abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awuqoda ngathi welatshwa njani. Abantu kobulawa sibili balokudana lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezi uhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengaboChina abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile vele sithole zimangaka izibhedlela zezingela mithi lamadokotela engekho lamanesi engekho. So abantu balovalo olukhulu sibili abantu bethi hayi lapha sofanele sikhulele sibili kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane ungavuki eZimbabwe lapha koBulawayo, ngoba ungazobuya lapha koBulawayo kumbuya eZimbabwe ile nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo. Njalo nje kwananzelela la mafasizana ukuthi uhulumende uthi usefake ilihlo, asiboni lapha sibili abantu abangathi uyabagcina khona ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu bathi abantu njeafanele bafake ezibhedlela singazi ku-isolation. Thina singananzelela vele ezo zibhedlela amafasilithi zanjalo phose asiwatholi kuhle, phose la madokotela njengoba linanzelela ukuthi vele bay-on and off emsebenzi nababonakali kuzabanza imntu abantu bamonitwe kuhle. Sibili abantu hayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba lozwelela umkhuhlane ungasondela eZimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo. Yebo, kwanele yini khonoko ngokubona kwakho?
Ye, yikho khonoko okuhluphayo entukamini ngoma ukuthi nxa esithena ubafakile bekufanele uhulumende abakhubahle bafake ku-isolation ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Kuqiniseke ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela basebewunika abanye khona bezindlini. Yikho esikuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omutsha ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatangelwa uma ungathi ufake ilihlo, kufanele akhutshwe ebantwini ahlalefaka ezibhedlela ukuthi ayi-isolation. Khonoko uhulumende ufanele ngawe uyakwenza khona ukuthi bagcine ezindlini kuyatshengisela into silo hulumente ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo. So luhluphe esuke ngathi lukhona sibile eZimbabwe ukuthi abafakile bezendlini zabo kusee kusebenzi ngoba umkhuhlane yena umuntu esezicele zayo yonke abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo umkhuhlane.
Ye, okuyiqiniso yikuthi asiyaqiniso yokuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo ngoba ilihlupho esihlalo ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mitshina yakhona engatshengisela ukuthi umuntu lawo. Okwenza abafake khonapho ku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uyadimithi ukuthi hhathi bo laba bantu lami angilayo imitshina engahle idictate ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawo sebakhangele wabona ukuthi hayi balaba balahlupho wakhohlwa ngabo. So ke la nxa kunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzele ukuthi vele sikhe mkhuhlane emine esuluza lapha singela machinery. So ke kule ngozi yokuthi engxenye yohulumende khonapho layo usevalelwe ukuthi kambe kungaba njalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlupho.